siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye ongeke waba lipholisa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yebo. Mnumzana, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipholisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi?
Engakutsho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu kokuqala eyayisengayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngitsho nje ukuthi hayi, ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma-streets bademonstrate, ngoba i-vege yayingakachaphi amalanga angu-5 ayayinike ukuthi angasama-results. Although bele argument yabo ukuthi ama-presidential yiwo aqala ukubalwa, yiwo ayimele aqala uku-announce. So amasotsha ngendlela angena ngawo, angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shoot part, lapho abantu abatshaywa khona ngenduku leziyana mvuvu babaleke. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas, intuthu leyana ibabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi, amanzi lana ibapush. Kungehlula kumele kube izinja kuthiwa i-dog section, kumbe kuzokugcina kuthiwa i-mounted unit eyamabhisa. So konke lokhana kwakumele ama-stage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi, lokhu kwehlule madoda, sesicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe, i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa, ingena under i-command yamapholisa. Ongawo ngokuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapholisa i-briefing on the ground ukuthi hayi, lapho madoda sile-problem enje, ama-street anje, besitanga ukuthi senze kanje, sishoda so. So amasotsha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action, okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa. And ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayethukile sebona amasosha esefikile, okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khonaphana lokucathelayo okungena khona i-politics-ke manje, ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni amapholisa adide esawagcelayo. But lokho kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le, kodwa laba ababeku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya, sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa, siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala, yiko bagcina sebebiza amasotsha. Kubona njani wena khona?
Lapho-ke ngeke siphikise, ngoba le USSP lona yokuthiwa i-intelligence angazingesinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basitshele bona, sebengaclaim ukuthi kunjalo. Kodwa-ke ngabe bekuzwile lokho, kunzima ukuthi sikuphikise, kodwa ngoku-actor wabo-ke ngaba bekuzwile lakho, akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini igande into yokugcina. And amapholisa wona ngokwawo lawo, before abiza amasotsha, alaso isiteji sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwe. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe, hayi, kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula, kulamaphepha amaningi omele uwabhale silo okutshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho, kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibili ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics, kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani?
Laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani, kunzima ukuthi utsho, ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha. Kunzima sibili, yiwe sebe sesikutshelwa ukuthiwa sesispeculator or sesi cabangela ukuthi kungabe kwenzwa yilokhu. Njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni, kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu. Umlilo omkhulu ongalumatha sii laphana lami umuntu we-security, I cannot dispute that, angeke ngikwale lokhu. Ukuthi aluba wayekela abafana balaba lokhu begijima kanjani ilangalazela yatshona, kwakuzaba nzima baphathanti. But-ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiweyo ngabe NDC njengabe isisho sokunzima lathi ukuthi isisho, nxa kuyukuthi baqamukela nje bacabangile ukuthi abafana laba bazenza lokhu, sibuhlungu njalo siyasola ngoba kwagcina kulimala kwafa nabantu ababengelani le demonstration leyana. Yinye into esivele siyiqakathekisa ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labantu abaye baba be-demonstrate ayisibo abagcina bedutshuliwe. Kwasekudutshulwa nje abantu mahlayana, yikho okubuhlungu kakhulu. Thina besicabangela ukuthi bazakonjolozelwa, babanjwe, babotshwe, bahanjiswe emhlotandaba, bayitholakala ukuthi balecala loba abanasa.
Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ANSA.